Abathengi labathengisela egodini kobulawayo bathi sokuba phuzele ukugqitshwa komsebenzi wokwakhiwa kwendawo zokuthengisela, bekhala njalo ngokuqonga kwenhlawulo zencwadi ezibavumela ukuthi bathengise ngokusemthethweni ezamalayisensi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abantu abalandawo esuthisayo ukuthi basebenze.
IBulawayo City Council gcine ukunika abantu amapays ngo-2016 and amapays angkhona ngamapays adwetshwe phansi kalungelanga kahle ukuthi kusetshenzwe ngoba nxa izulu lisina kumbe nxa kutshisa lokugodola abantu basebenza nzima. So far ikwenzile futhi njalo ngemva kokuvala egodini mall lapho yenze into efanayo. Abantu abakhelwanga indawo ezifanele zokusebenzela kodwa-ke badetshwele nje phansi ukuthi basebenze, so thina asithuthiseki ngokwenza lokho.
Umnumzana John Moyo, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi impilo isinzima ngemva kokumiswa ukusebenzela egodini ngokusungulwa komsebenzi wokwakha imolo.
Thina singamavenda kade sathengisa egodini, sisuka siqeda isikole waza ke sisebenze. Sisuke lapha sifetha emaphasejini lapho ohamba khona abantu, istendi lapho sezaphela. Loko kwavala igodi akusela lapho singaya khona ngoba idorobho walina nabongi.
Umnumzana Shepherd Shoko ukhala ngokuthi abakuthengisayo okunye ikhansila yilancwadi ezikuvumela ukuthi kuthengiswe emgwaqweni.
Thina okwethu lokhu esikuthengisayo lokhu kanje, lokhu akuvunyelwa li-City Council. Akulamaya ukuthi amalayisensi ekuthengisa lokho, noma ufune ilayisensi yangona kawakuniki. So thina siyabonga ukuyenza ngoba ikusiphilisayo, but into engiyibonayo kathesi kukhanya ngathi sekungcono mbijana ukuthi City Council kayisenze tactics kakhulu njengelokana kade yenza lolalo. Kathesi aphonge sebedlula kade bayasithela kuphela ukuthi lingathengisi ngonapho lingathengisi, but ukuthi wasithathile kawasasithathile.
Omunye wabathengisayo umnumzana Sean Joe uthi kulezi nsuku ikhansili ibadedele, mhlawumbe bayananzelela ukuthi abantu baphila nzima.
Sibonge, siyabonga ikhansili eBulawayo. These days singathi amalanga lawa vele bayabona isituation yabantu, so kuhlupha abantu. Hayi, these days kulutshwana eBulawayo vele ha, well done, bayabona ukuthi abantu bayahlupheka. So akuhlupha abantu vele, broken pavement vele ha, siyabe sinengisa khonapho vele, but into vele ekhona yegovernment ukuthi ilungise icurrent.
Imbuzo ethunyelwe ikampani elomsebenzi wokwakha egodini mall eTerracotta ilokhe ingaphendulwanga. Njalo imizamo yokuxhumana lomansipala wakoBulawayo yehlule bethi imbuzo izaphendulwa ngolunye usuku. Abaphila ngokuthengisa bakoBulawayo abasebenzela ezitaladeni kanye lendaweni ezingekho emthethweni bathi kunzima ukuthi bathole incwadi eziqondileyo ezokuthengisa kanye lendawo ezivunyelweyo. Bathi lokhe kwavalwa egodini sokunzima ukusebenza ngoba le khansili iyabe ibathwalele ubhulo, loba kulezi nsuku kungani kungcono. Bethi mhlawumbe ikhansili iyananzelela ukuthi uZulu uphila nzima, kungakho ebadedele. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.